masikukhangele sizananzelela ukubana abayibo abakhangele ezenguqu lapha elizweni yizifa. Kutsho ukubana okwakhathesi lakho kuyabe kumele silalele lokhu okuthiwo yinhlanganiso yezifa. Lanxa nje abamaphephandaba belelungelo elikhulu lokubana bengathola imbijanyana ngodaba oluthile ebeluthi fahlafahla ngalokhu asebekwenzile okwakhathesi, but eqinisweni kumele silindele lokho okuzathiwo yinhlanganiso yezifa kanye lalokho okuzaphuma kuvela kunhlanganiso ye-FIFA, yikho kusuka kube lesisindo esikhulu kakhulu.
Sizokutoko lapho-ke abantu badidana ingqondo abasakwazi ukuthi iqiniso lingaphi, ungasitshela nje ukuthi kuhamba njani?
Ngokubona kwami lapha nxa uzama ukulandelisisa lokho okuphumileyo kumaphephandaba emalangeni amabili amathathu adlulileyo, inkinga ebisuke yaba khona ngokuthiwo ngamaphephandaba yikubana inhlanganiso yezifa isasukanga yalandela inhlelo lizwe kade kumele zilandele ekutheni befeze lolu daba luthutshe. Ngoba ma kule ndaba enjalo kumele lo abathi uwonile ngesilungu abamuthi the accused kumele ebe lokufinyelela ukubana laye azimele kulolu daba. Ngakho-ke labo-ke kade kuthaba wonile azange baniwe labo mathuba ukubana bazimele ukuze batsho ukubana bona ngalolu daba bame ngaphi. Yikho-ke kade kuyinkinga enkulu kakhulu. Kodwa ma sikukhangelela lolu daba lanxa kunjalo akusaveli egcekeni ukubana sitsho ukubana laba bantu bakwenza kumbe nabakwenzanga. Ngokubona kwami yikho lapho kusuka kuswelakale iqiniso langkhona, kungathi sesifuna ukulibalekela lelo qiniso. Yebo ye yokumele lawo bebe lelungelo lokubana bazimela kulolu daba njengoba kulilungelo labo lokho. Kodwa-ke ungathi sesikubalekela njalo ekutheni sithi kwenzakala na kumbe akuzange kwenzakala.